So we see card descend about VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 Mpalakazi 2020 ngiphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye isikhathi esilungiselwe isikhathi ukuthi ababuya ama-diaspora yiwo abebuya le mali. Manje kathesi le COVID yekhona. So mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho. Ngoba ababuya balutshwane, so imali hayi athesa kudla. Khisimo siyakhona libizwa kuphela. Le sikolo njengoba ziyavala kumbe 2 weeks kuphela. So ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwenu.
Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe, isikhulumele sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezifundiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili.
Kuyadanisa ukubona abantu belendwendwe zesabekayo emabhini, abantu bedinga imali. Imota lezi ezigadwayo zithina imjova labozuku bagadwa necheshi. Ngokunjalo kabantu balo mlando ukubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo bathole imali zokudiva kanti kunjalo mthoko. Engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanywe ukuthi lwethu imthetho lo unika abantu imali 2000 yefika. Abantu abahlukanelwa imali eningi ka-1.
Iy'ndwendwe ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezizwendi zikahulumende bezama ukuthola iholo likamphalakazi ikhithini singakafiki. Umthetho wendaba waphezulu o-High Court ePretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayegqithisa isigwebo sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele coronavirus liqansa elizweni mihla ngemihla. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
UMangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ethi abasebenzela emahofisini kahulumende umsebenzi usuza kwehliswa uye kusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Amahotela lezindlu ezizimeleyo ezokulala sebezatholisa usizo umuntu esendlini ayibhadaleleyo kuphela, kuthi lapho okudlelwa khona lokunathelwa khona akusamelanga kubuthane abantu. Lokhu kuhle kwadanisa abaningi abakade sebelungiselela ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Donald Khumalo uthi lo nyaka kumnyama ebusweni benkawu.
Sesikhangela ke kathesi isikhathi sekhefu. Nanxa ngikhangela edrobheni kangiboni abantu abashophayo. Ngiyazibuza ukuthi kanti pho kuzathiwani. Kodwa hhayi sizathandaza ukuthi uNkulunkulu asigcine naye likhefu lona silikhumbule ukuthi likhona lanxa singazoze sidle lithe njengeminyakeni.
UMnumzana Josephat Mangena uthi ikhisimusi yalonyaka inzima abantu abalamali.
Sambona ukuthi kungaba le holiday especially ikhisimusi yona lekhona esiyikhangele ngoba imali abantu abalamali. Ikhisimusi yalifuna abantu bele mali besebenza. Manje abantu abasebenzi bazithengisa abasebenzayo abazithengiselayo, so imali akula. Abanye isikhathi esilungiselwe isikhathi ukuthi ababuya ama-diaspora yiwo abebuya le mali. Manje kathesi le COVID yekhona, so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho. Ngoba ababuya balutshwane, so imali hayi athesa kudla. Khisimo siyakhona libizwa kuphela. Le sikolo njengoba ziyavala kumbe 2 weeks kuphela. So ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwethu, imali izabe ikhangelela i-school fees ezabe sesikhona zona lezi.
Ziphumuzile Ndlovu ubecabanga ukuthi lonyaka kuzabe kungcono kulanyakenye.
Isimo siyalonyaka ngibone ngasoze ifanele eminyakeni izoba khona yona, but ayisoze ibe mnandi ngoba ikhisimo seliba lilanga sokuthi siyaphana nezipho sishiya ama ideas sijabule ngoba lilanga lokuzala kwenkosi yethu Jesu but endlela yalesi sifo esikhona lesa seCovid endlela esikhuphuka ngayo manje ama cases aso angiboni kusimuzi siwakhona.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa ezivame ukuba sezifikile ezigabeni zeMandebeleni ngalesi sikhathi somnyaka azikafiki ngitsho lezimota ezivame ukuba sezibonakala ndawana yonke yalezi zigaba azikho lonyaka uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba ananzelele azivikele ekubambeni lolu bhubhane njalo abantu balandele iziqondiso zikahulumende zokumelana le-COVID-19. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 177,690 wasila abedlula ikhulu 130,279 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,745 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamashumi amane lambili 42,666 kuthi kwabahlolwe bafunyanwa belegcikwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo babezinkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5678. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,998,638 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,980,917. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Indwendwe ziqhubeka zisiba zinde kobulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ingakafiki. Amanye amabhanga aze angezelela isikhathi sokuvula emizameni yokunceda uZulu ukubana athole iholo lakhe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwakhathesi umuntu uvunyelwe ukuthatha inkulungwane ezimbili zamadola ngeviki i $2,000. Imali le ilingana lamadola alitshumi eMelika i $10 nxa kusetshenziswa isilinganiso somkambo wemali ongekho emthethweni. Umnumzana Gift Nleya isisebenzi sikahulumende uthi ukuze athole limali kumele alale ekudwendwe lokufonela phandle kwebhanga.
Hayi kubi lapha sibike emabhenki la. Kubi kulalwa khona, uvuka khona. Nxa ungasalalanga khona imali angeke uyithole sibini. Ithi ngoba ungaphuza futhi uthi uyavukela khona uhambe ngo-2 uyathola sokukulu sibili. Angeke uyithole imali yakho. Abantu abafunayo i-cash kumbe amashopu nala e-government ukuthi sizuze ama-cash back kungaba kuhle impela. Ngoba kathesi sizama ukulwa i-pandemic le-corona le at the same time sifunela yena emabhenki.
Unkosikazi uNile Khumede umongi uthi aluba amabhanga abapha imali yabo yonke ngesikhathi lesi sekhefu.
Ngizokuzayo siya kuKhisimusi njalo kunjalo ukuthi vele abantwana sase sisathengela impahla ngesikhathi lesi. Nxa ule cash kungcono kakhulu ukuthi uthenge le forex yakho phandle ukuthi uhambe ke usiyadinga ke impahla ema-flea market ngale. Ngoba ngalesi sikhathi vele abathengisayo babe ngakuncinci. Nxa ule cash yakho vele abakukhangeli into ye $10 ugcina usuyithenga ngenkalakatha yemali emangalisayo. Ubuye futhi lama bank charges lawa esiwabonayo. So ugcina usibona ukuthi kungcono lapho boda le line yona leyo ukuthi uthole i-cash.
Umnumzana Themba kuye moyo umbalisi uthi indwendwe emabhanga sezidala ezinye indleko ezingahlelwanga ngaphambilini.
Masivu 7 athele nzima ukuthola imali yawo emabhenki. Ama line ebhenki made kakhulu lapho abantu bayathola khona imali sigcina sokuthole inani elilutshwane ebhenki kudlulwa khona kutshonwa khona kodwa sesikubona kathesi abantu sebetshona ebhenki sebehlala ebhenki beze bedle yini imali abangayikhangelelanga lokhu kuthwalisa nzima abantu abavele bethwele nzima ngoba bengela mali
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi indwendwe zingakhuphuka uma kungakhitshwa imigoqo ekhona
kuyadanisa ukubona abantu belendwendwe ezesabekayo emabhenki abantu bedinga imali imota lezi ezigadwayo esithi nayo imijova labozukhu bagadwa ngecash ngokunjalo kwabantu sobalomlando kubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo bathole le mali zokuthi bagadise njalo umjovo engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanywe ukuthi bethinye umthetho lo unika abantu imali 2000 ngeviki abantu abahlukane nika imali eningi kawani umuntu athatha imali akazihambele kumbe uthethe 10,000 kubale kuzabalekela isingabela ama-qs amakhulu khonaphana emabhenki
ingcwethi kwezomnotho zithi umumo okhona lo emabhanga udalwa yikuba uzulu akasela themba kumnotho welizwe kanye lamabhanga osokwenza ukuba abantu bafise ukukhipha imali zabo zonke emabhanga bazigcinele ngekhaya zithi njalo kuyadingeka ukuba uhulumende akhe umnotho welizwe ongathandabuzwa nguzulu kusetshenziswe imali engahlali isiwa esisindo njalo nje mhlawumbe lokhu kunganikeza abantu ithemba lokugcinisa imali zabo emabhanga okungakhokhela ekuthini amabhanga enelise ukuboleka osomabhizimisi labo abazaqala ukuthuthukisa amabhizimusi abo kulethe imisebenzi elizweni kuviki ephelileyo udokotela John Mangwiro usibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe ephendula imibuzo kumhlangano obuqoqwe yikhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uphe isiqiniseko kuzulu ukuba amabhanga ale mali eyaneleyo eyokupha onke umuntu wathi njalo okwenza abantu bafune ukubamba imali esandleni kungenxa yalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho abantu abalahlekelwa zimali ezazisemabhanga okwadalwa yikuwa kwesisindo semali yakuleli iqathaniswa leyangaphandle uthe kule ndingeko yokuba bazame ukwenza imali yakuleli ibe lesisindo lokhu kuzadala ukuba intengo yempahla layo ihlaliseke ingahlali ikhuphuka njalo nje imali yakuleli iqhubeka isiwa isisindo emkambo wensitha ikhulu lamadola emelika i-100 US ilingana lamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000 ukuthi uhulumende isilinganiso sakhe samadola alikhulu emelika i-100 USD ilingana lamadola azinkulungwane ezilichumi i-$10,866 ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Umthethwandaba waphezulu o-High Court ePretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe sokudelela umthethwandaba. Uthiso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa. Usethule isinqumo sawo e-High Court ePretoria lamhlanje umthethwandaba uthe isinqumo esathathwa ngusikomitsho zamajele umnumzana Arthur Fraser esokhulula umnumzana Zuma ukuthi ayiqedelela isigwebo sakhe ekhaya kasikho emthethweni. Umthethwandaba uthe endaweni yalesinqumo esathathwayo usufaka isinqumo sokwala isicelo sikaZuma sokuthi akhitshwe ejele ngesizathu sokugula. Umthethwandaba uthe uZuma kufanele abuyele ejele ayiqedisa isigwebo sakhe senyanga ezilitshumi lanhlanu asiphiwa ngemva kokwala kulandela isinqumo somthethwandaba wawuthe akayiphendula imibuzo kukomishini ehlola ngezenkohlakalo. Umthethwandaba abuye wathi inyanga eziphose zifike ezintathu umnumzana Zuma aziqede epika esemzini wakhe akufanelanga zibalwe xa esebuyele ukuyaqedelela isigwebo sakhe. Umthethwandaba usole isikomitsho ezamajele ngemva kokuxolela uZuma kukati qula elibona ngokuxolelwa kwezibotshwa lalithe angakhululwa. Isinqumo somthethwandaba lesi sesisolwe kakhulu ngabaningi kwele South Africa kukuqela labeZimbabwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kuyacaca ukuthi kubotshwa kukaZuma bekuvele kungasetshenziswa umthetho kodwa inzondo nje kuphela.
uwocho na mtanje kusasu ya viselo kusasu ya ngenise kichu katina wangu mundi wa funu kupumura so logo kwenzagala ngakona ai lami nyabono chiti koni nitu yenzagala panese na ichi elogo tika tiku hamba kanjani ngoba lakona kunzi moti manje ukole le kuchitishare system ya South Africa iyo na ibona kanjani kutilento irongo le right ngoba kongeso kungatukia fana nji ai minambono ngatiku nesanga semfene lapa
umnumza na mlugu chabalala ena uti weta nisa ogwenzega umsholoze
Engakusho mina ngalo mdaba lokamsholozi seluludala manje udaba lo umsholozi usegugile akayekele umsholozi eziphumelele ekhaya akayekele umsholozi eziphumelele ekhaya kakithi
incithi kwezemthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusi umuzi Sibanda uthi lobanje lesinqumo sisitsho ukuthi umnumzana Zuma abuye lejele kusase lamanyathelo angawathatha ukwenqaba lokho
sengafaka isicelo esokuthi aphikisane nesinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli esokuthi ukunikezwa kwakhe ukuxolelwa kwesigwebo sakhe bekungekho emthethweni ngaleso sikhathi kusho ukuthi manje efakile isicelo seappeal uvumelekile ukuthi angahlala ngaphandle makuyukuthi bayamnqabela lokho usengafaka isicelo sebail ukuthi konke kusenziwa lokho abe ngaphandle ngoba sonke isiboshwa sinemvume yokuthola ibail ikakhulukazi umongameli okwazakala ukuthi ngeke abaleke elizweni
usenjalo inhlanganiso yeJacob Zuma Foundation ethi umnumzana Zuma usebhalele emthethwandaba ecela ithuba lokuphikisana lalesi sigwebo nakwelincela ugatsha lezamajele luthi lusakhangelisisa lesigwebo andubana oluthatha enyathelo ngalokho okwethulwe kulesi sigwebo kugoqela ukubuyiselwa kukaZuma ejele. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum kanye la okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa loTawanda Chitapa owayedlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders osengumqondisi we-Norton Healthcare esesigabeni seKentucky khonapha eMelika. UChitapa nguye njalo umnikazi we-Elland LCC, inkampani encedisa izibhedlela ekufakeni imitshina yokulonda imikhuhlane lokunye.
Ngakhulela eGwabalanda sibili khonaphana koJTMba sasidlala emakhosi yikho sasidlala khona ibhora khonaphana sisangabafana abancane
ezikwakhweni
hayi ezikwakhweni sibili ye
ye akusitshela ukuthi kathesi wenzani njalo wafika lapha nini.
Kathesi ngisebenza lapha eLouisville, ikhampani engiyisebenzelayo kuthiwa yi-Norton Healthcare, i-health system sibili enkulu ukwedlula zonke lapha eKentucky. Ngisebenza ngingumphathintambo onceda ngendaba zedatha, driving ama-decisions, data-based, that's what they call them now, ku-company.
Singathi uyenzani, sibinqa abantu ungabatshela nje ngamafutshane ukuthi kubamba lokhu umtshina kumbamba amabhawudo kumbe lokhu lalokhu.
Hayi okwakathesi mina umtshina ngisabambi but abantu abangisebenzelayo bababambayo esesibenzayo ukuthatha yonke idatha yekhampani sibe sesisebenzisa i-maths, i-computer science, the statistics ukuthi sikhangele ezintweni zakhona zonezo ama-data assets. Sibe sesifuna ukuthi kumeka umumo wezinto unjani ku-company. Then amanye omphathintambo abaya ku-company bebe sebesebenzisa esiyabe sikubonile khonaphana ukwenza ama-decisions for i-company.
Ngathi khona manje lapho usebenza khona ubona ngani kule mali kumbe kube njani? Abantu phela bayabuza ukuthi kambe kungabe kunjani khona.
Imali khona but ayisiyo yami. Hayi imali khona sibili. I-healthcare ngenye la i-industry khona phe America eyokuthi loba kuthiwa kulani okwenzakalayo abantu bavele bayabe bekhona abagulayo. So akula nguma 365 days ngomnyaka iminyango yabe ivulekile. So hayi ukuba khona ikhona imali ku-healthcare.
yeso singathi sasebenza kanganani labantu khona pho njalo labo bantu osebenza labo ngabantu abanjani
lapha eKentucky sengisebenze for 6 years ngingakasebenzi lapha eKentucky ngangimazakele yakhe ngisebenza ngiyi-consultant kodwa abantu engisebenza labo esikhathini esiningi lapha eKentucky ngabantu abanjengabo CEO oyabe engumkhulumkhulu wekhampani labantu bakhe ngoba esikhathini esiningi babe bezama ukuthi bebone ukuthi umomo wekhampani ume kanjani bebe sebebona ukuthi lapho kumele khona bangani bayavalavala kungaphi ukuze ikhampani iphumelele sibili
singathi ke kubona abakhulukhulu sibe babe khangela into ezinjani nxa ungakuthatha nje ukuwodwa ukuthi lokho yikho ngani kwenzakala kwi-healthcare nxa ngikuhluzahluza nje
esikhathini esiningi thina enkampanini esikiyo we have about 2,000 metrics that esiwakhangelayo kodwa i-example engingakunika yona yile ukuthi nxa bekhangela befuna ukubona ukuthi imikhuhlane esiyibonayo engani yiyo egcwele endaweni lapha kuma-patients esiwakhangele yiwaphi so it's one example okunye sijayele ukukubona vele ama-patients ethu engadischarge esibhedlela akufanelanga bebe bephenduka nxa bephenduka kutsho ukuthi siyaphambanisa something ku-first visit liya so siyakhangela futhi khona phana ama-patients nxa ephenduka especially within 30 days siwakhangele sibona ukuthi baphendukiswa yini sibe sesifuna ukuthi kuyini esingakwazi ukuthi sikulungise ukuthi kuke ngabe engasaphenduki esibhedlela kukahle sibini nxa kuyukuthi bahamba ku-outpatient bayebona udokotela outpatient but ukuphenduka esibhedlela kubonakala kuyinto engalunganga
ye so ke siyabona njalo le nkampani yakho kuthiwa i-Eland LLC yini le ukhuluma ngempofu something like that
ye hayi vele mina isibongo sami ngisakompofu so ngakubona kufanele ukuthi ngiqalise ikhampani le ngike nginike okhokho okuyimbijana ye i-Eland iyancedisa khonokho engikwenzayo nisemsebenzini engisebenza kiyo ngincedisa abanye aba-out of state ukuthi besethe up for success ngendaba yona le yokuthi bebe besebenzisa ama-computer le statistics le maths ukwenza ibusiness ngoba hayi yikho it's the best way to go so kunama-intangibles okuthi lami loba ngingasidokotela but nxa nginikeza i-information kubo-administrator lakubodokotela ngime eceleni kwabo ngibancedisa lami ngingazifaka khona phana ukuthi hhayi ngincedisile ukuphephisa ama-patients
utawanda chitapa umunye wabaqondisi benkampani e-Norton Healthcare lapho-ke limuzwe exoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Kentucky khonapha eMelika abadabuka eZimbabwe abahlanu abaphephela kweleBotswana abakade bephanyeke emthethondaba udaba labo lokulwisa ukubuyiselwa ekhaya sebelahle ithemba ngemva kokuba umthethondaba waphezulu owayayikhothi eHaverhill ulahlele khatshana udaba lwabo umqondisi Dube we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaverhill kweleBotswana
umthethwandaba waphezulu owe-High Court ungume ukuba isiphepheli lezi azilasikhalo esiqinileyo ukuthi udaba lwazululalelwe yileli dale abahlanu laba babephanyeke udaba bekhala ngokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba belakho uhlukuluzwa ngurhulumente wezanu-PF abaningi badinga bophepheli eBotswana emva kokutshiya ibutho kwelezimbabwe ngomnyaka 2004 kukanti wesihlanu wayelilunga le-MDC kodwa umthethwandaba uthi udaba lolu luphanyekwe soludlulwe isikhathi njalo akulasitshengiselo sokuthi isiphepheli zilo daba luqinileyo okokuthi umthethwandaba ungaginqula isinqumo sikarhulumente weBotswana urhulumente weBotswana esebenzisana lowezimbabwe kanye lenhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees i-UNHCR yanquma ukuthi isimo sesiqondile ezimbabwe ukuthi isiphepheli phindele ekhaya iningi labuyiselwa nyakenye lokuqaleni kona lomnyaka kodwa abahlanu labo balanda umthethwandaba bedinga ukumisa ukuthi baphindele ekhaya ngemva kokuba umthethwandaba waphezulu lahle isicelo sesiphepheli igqwetha belibamela umnumzana ubonye Jonas ujele Studio 7 ukuthi amathuba okuphumelela uma bengaphanyeka isikhalazo emthethwandaba waphezulu oye-Court of Appeal asemalutshwane lokhu sekusitsho ukuthi isiphepheli ezinhlanu lezi sezikhangele ukuthi zibuyiselwe ezimbabwe noma yisiphi isikhathi omunye wesiphepheli ongafisanga uqanjwa ngegama uhlaba omkhulu umkhosi esithi kuzaba nzima uma bengabuyiselwa ezimbabwe
disappointed about the judgment. Really, we didn't expect that from a human rights judge, because as it is,
omunye owayesiphepheli eBotswana engakabuyiselwa eZimbabwe oqaleni komnyaka umzana waseTshibi uthi bekusobala ukuthi abanye bakhe baza kwehlulwa kulolu daba emthethwandaba.
Ubesile themba ukuthi amadoda lawa abanye abaseleyo bazothola engakuthi yi-justice ngesikhiwa, but kwehluli njengoba lathi sakubona ukuthi kuzehlula, but singakwanisa ukuthi singabatshela ukuthi bagidimisa umoya. Ukubophisa imbe ukufuna ukuya emthathandaba ndabeni lohulumende ikuxotshe umoya, futhi siwo ama refugee okuqala okuhamba ekhoti belusa ama khoti ama Namibia bahamba bawini ikhoti yabo, uhulumende waphila badliwa. Ubeyingaba ngeyokuqala lapha eAfrika ukuthi ama refugee ambe ekhoti bathola ijustice.
Uqhubeke esithi owenza le mthethwandaba sewutshengise ukuthi uhulumende weBotswana nguye wathatha isinqumo sokuthi isiphepheli zibuyiselwe emuva.
Ilizwe lakhanzela ama-status ama-refugees asiko UNHCR, i-government of Botswana. I-UNHCR layo yangenelela phakathi. Into esimangalisayo kakhulu lapha baba ikuthi laba abaseleyo kulabanye ama-refugees eBotswana, ama-Zimbabweans eBotswana abanikezwa i-resettlement. Mase ngafuna ukubuzisisa ukuthi why bayithola i-resettlement, indaba yokuthi lapha bavela khona kulokuhlukubezwa okuthize, but now bayabanika i-resettlement, abanye babadenya. Hayi, into leyi iyasixaka, iyasizondisa, iyasidanisa kakhulu baba.
Kodwa umphathi Ntambo wezomvikela eBotswana umzana kaHiso Musi uthi isiphepheli zabuyiselwa ngokuthanda kwazo ungela kubanjwa ngamandla. IBotswana njalo ithi kwaqala kwaba lophenyo olwenziwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-UNHCR ukuze kube lesiqiniseko sokuthi isimo eZimbabwe sesilungele ukuthi isiphepheli siphindele. Ngenxa yokuthi bazabuyiselwa bebanjwa ngamandla, isiphepheli esihambise uhulumende weBotswana emthethwandaba kasoke sithole imfanelo yatholwa ngabanye ababuyela ngaphambilini, bona abaphiwa kufanele mali lo udla ukuthi bayiqala impilo kakutsha eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabona kwele Botswana.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sesiba sibi ngamandla eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ubana umongameli Emmerson Mnangagwa useyengezelele ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Iindwendwe zabantu ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi labo asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ngakafiki. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court e-Pretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Prophetess Jeremiah lisithi yasibaneni njalo ngo-after 6 ekusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lila ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.